lenjalo ipatriti emadodzi lofanda kunokwanyana ma 0% okuhambileyo sibe sikunanzelele izicelo lezi eziningi basoskrini njengakuqala kumbe ezinye izikolo zoskrini ukuthi na abantwana balama-9 credit ibe sibathathayo lezi ziyathathwa noma umntwana esibe eprimary engayenzanga kuhle kumbe mhlawumbe wabalekiswa ngobukhulu bakhe ukukhula kume iminyaka ngesidlulile kulabo odlala labo bambhalela incwadi etholakale kusoneso sikolo siphezulu. So kusuke kuphumise impumela engekho kahle, yikho kumye kubone ukuthola kuhambelana nakho.
Nxa kuyikwisentimeni seleso okhuluma ngaso pho kulungiswa njani?
Njalo okunye okuvamileyo zona ezikolo ungathola ukuthi khona laba balisi balutshwana ukuthi bebamba amagrade wonke bawaqede ngesikhathi esifaneleni. Nazo iy'ngane zona lezo abanye abahlala khatshana kude njengalesi simo esisikiso neshiyamithi kuyabonisa vena kubana umntwana nxa vele sibengadlanga nomuntu ekhaya akula nto ongayibamba ezwisise, ufike lala ecabanga umango ohambayo ngempilo ovele kiyo ekhaya. Kuyayehlisa izifundo njalo futhi ungathola ukuthi bona abo bantwana bona nawo amasubject abaqambileyo bahabhazelile kabaziningi ithuba lokuwastata ngendlela efaneleyo kumbe kuwafunda bathola yona lona ama-40 minutes abanikwa ngokomputa 20 minutes tisha imfundisa 20 minutes ekumele ebhale abanye abakwenzi konke lakuwastata kumbe ukukrasha nje futhi ithuba lokuthi ukrashe incediso ngomunye kumbe into zokufundisa ezingamncedisa ama-Wi-Fi kumbe amafoni wena lawo kunzima umntwana ukuthi uthole. Kuyathotisa impumela engekho engaqondanga sifuna kuyintelela embi lapoazukuthi singayenza njani kodwa-ke okudingayo ukuthi abazali umntwana ibe sentathi umzali uthisha umntwana umntwana ebodlayo kuyini esingakuncedisa ngakho umntwana.